ngokubona kwami mina imizamo le iza nceda abala ma-business ukuthi basebenzise izimdola bebhadala lokhu okufuna ukuthi ubhadalwe ngama-$10. Kodwa abantu makhaza bazaqhubeka besebenzisa i-US dollar ngoba into abasebenzisayo langa ngelanga zilokhe zithathwa ngama-US dollars. So akuncedi abantu makhaza lokhu okubuyiswe ngubaba Ncube, uzanceda kuphela abalamabhizinisi.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani kahle kahle kuyini okungenziwa ukuthi idola leZimbabwe libe yilo elisetshenziswayo kakhulu kule dola leMelika kumbe amaranda?
Ubona njengani into enkulu uhulumende okumele ayikhangele ukuthi idola lethu alilastable rate. I-rate elikhona lamuhla ayisilo olizalithola kusasa kumbe phambi kwakusasa kumbe next week. So ukuthi abantu basebenzise ama-Zim dollar, ngibona njengani kumele uhulumende azame amacebo okuthi i-rate elikhona libe stable. Njalo khathesi silama-rate amabili, sile option rate le parallel market rate, and the difference yakhona inkulu kakhulu. Othi abantu abaningi bayaphega ama prices nge US dollar, so kumele futhi sivale i gap elikhona between the parallel market rate and the auction rate uze abantu babe lethemba le Zim dollar njenge currency abangayisebenzisa for day to day activities.